bekuyisiphithiphithi emngceleni weplumtree ngensonto ngesikhathi iningi lisebenza phandle kwelizwe lisiya ekhaya ukuba lezihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bekule ndwendwe zabantu ngesikhathi abanye bekhonona ngokuphuza ukuthola usizo lokudindisa ingwalo zama-passport. Nawucelele Botswana imizila ebetshaya ngaphandle kwezakhiwo ze-immigration, kukanti eZimbabwe lakho bekubonakala inani eliphezulu labantu. Umnumzana Edwin Ndlovu obe ongomunye wabangena bevela kwele Botswana uthi indlela isihambi esiphathiswa ngayo emngceleni ikakhulu ngesikhathi zekhefu kumele ikhutshulwe.
Siyavuma ukuthi kulabantu abaningi, kodwa zikhona indlela ezingafakwa ukuthi abantu baphathiswe ngesiphangiphangi. Kade siselayinini.
Abanye abafana lo mnumzana Elliot Banda bathi noma nje kuthatha isikhathi ukuthola usizo emngceleni, ujabulela ukuthi kulontshintsho olufana lokuthola incwadi ye-temporary import permit ebulenjini.
Kwelethu isayithi lezimu siyabona umehluko omkhulu kakhulu, bayazama sibili. Kabasahluphi kakhulu ngokusetsha impahla zabantu. And khathesi sebekhangela kuphela ukuthi umuntu engabe le-rebate. Njalo abachayeli abakade bethole i-temporary import permit online kade bencedwa masinyane.
AbeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bajabulise njalo ukuthi bayavunyelwa ukungena lamafutha ezimota wona asilelayo ekhaya. Abanye abafana loNkosazana Sibongile Dube bathi noma bengabheka enyakatho enhla ezansi kanye lempumalanga, ekhaya kusekhaya, ngakho kuqakathekile ukuthi babe lesihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi.
Ekhaya kusekhaya, noma kulama challenges akhona isikhathi sekhefu ukuthi sibe lesihlobo labangani. Ukulinda emngceleni okwamahola thiza kungeke kwakhipha injabulo yokuhlangana lesihlobo labangani.
Noma nje bekuthatha amahola amabili kusiya kwamathathu ukuchapha emngceleni, iningi ikakhulu elisebenza eSouth Africa lithi kungcono kula kucelele Bait Bridge lapho abanye abalala besemzileni khona. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 emngceleni wePlumtree.